Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazo omuhle ku Studio 7 ngesonto mhlaka 15 kuMpalakazi 2024. Igama nguNtungamile Nkomo. Ezihamba phambili.
Abantu abanengi oqala ukuthi imisebenzi yabaphelela. Abantu abasemsebenzini bathola ukuthi less than 10%. Abantu abanengi bazama ukusebenza endebengena kwi-informal sector.
Iningi alisoze lenelise ukuthola indingeko zekhisimusi nemfanelo lonyaka ngenxa yokunakala komnotho. Kusho inhlanganiso yezisebenzi iZCTU.
Lizabe selilamandla nje amalutshwana izulu lakhona ukuthi kithi liyafika seliyizulu nje elihle eliletha amanzi.
Umumo wendlala uqhubeka usiba mubi ngamandla elizweni nesikhathi abanye sebethembele kusikhukhula seCyclone Chido ukuthi siza kuza nezulu. Silazo ezamasiko, ezemidlalo kanye lezabatsha. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Inhlanganiso emela izisebenzi iZCTU ithi izisebenzi ezinengi zilahlekelwe imisebenzi lonyaka. Okuzadala ukuthi inengi lehluleke ukuthengela imindeni indingeko zekhisimusi. Ithi amafekithali amanengi ebedonsa nzima ngenxa yokunakala komnotho lokusilela kwamagesi elizweni. Sixoxele siphathamandla salinhlanganiso umnumzana Ambrose Sibindi.
Impilo yesebenzi inzima kakhulu. Lapha eZimbabwe kathesi abantu abanengi oqala ukuthi imisebenzi yabaphelela. Abantu abasemsebenzini bathola ukuthi less than 10%. Abantu abanengi bazama ukusebenza endebengena kwi-informal sector. Uthole nje behezi labantu benkosi ezitaladeni bethengisa itamatisi, bethengisa ibhanana bonke. Kodwa eqinisweni lalowo othengileyo kala mali angathi wayitholayo. Manje ukuthi akuthengi asuke abagijima athengele abantwana isinkwa. Yiloko esithi thina kusuke esandleni kusuye emlonyeni sokuphelile. So ke labaningi vele lokuya emakhaya kuzabehlula ngoba umuma wakhona onzima phandle lapha abezisebenzi zidonsa nzima. Ikhefu lalonayo lekhisimusi ebantu labaningi iqiniso kuzaba likhefu elisekhalendeni ukuthi yebo sekukhisimusi sikhanele ukube yikhefu ukuthi sitokoze abantu bazakhona abamye bazakhona. Futhi abaningi enza kutshela kona kunanzelelayo. Uzabona vele kuphithizela umuntu othengisayo labavela abathengisa ezitaradeni bazabe bekhona ezitaradeni. Abasuke bebe lesikhathi sokuba babegijima bethi bayangaphi bayakwenzani abantu leso sikhathi abasuke babe naso ngenxa yokuthi imali ayikho.
Umnyaka ozayo ubona uliphathelani njengezisebenzi?
Sibona ngathi kuzaba nzima njalo abantu bakhaya be-2025 nalo abantu badingele school fees sebekhathi kahle esabantu. Nxa sibona thina nxa ukhulume ningatshintshanga amapolisi zakha nalazi lokuthi kube le-production even u-2025 khane esebenzini kuzaba nzima ngoba le mali abantu abayiholayo ikhathana kulala imali ekhangelele yokuthiwa i-over the time line ikhathana. So ukhomba u-2025 asozabe lula ubunzima sabe silabo njengezisebenzi njalo njengabahlali bezimbabwe.
Umnumzana Ambrose Sibindi yisiphathamandla senhlanganiso yezisebenzi iZCTU. Isimo sendlala siqhubeka sisiba sibi ngamandla eZimbabwe ngesikhathi inengi selilahlekelwe lithemba lokuthi izulu lizakuna kulinywe ukuze kwenqatshelwe enye njalo indlala ngomnyaka ozayo. Abanye sebethembele kusikhukhula seCyclone Chido esibikwa silakho ukuletha izulu ezansi ye-Afrika kusasa langolwesibili. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi kwezokulima umnumzana Mandla Nkomo.
Umumo osiwubonayo ezabelweni lapha ayikawumhlanga njengoba abantu abaningi besitsho isikhudumezi lesi sesikhona amaviki amabili adlulileyo asesiphazamise kakhulu inhlelo zabantu kugoqela abantu abalima izilimo kuhlanganela labantu abagcine izifuyo. Iningi letha bezifuyo besizitshela ukuthi hawo ngaleso sikhathi inkomo zizabe sezizitika etshanini, kodwa nje ungathi uyahamba ezabeleni eziningi kuseseyinkwali sibili kulowe kumhlophe akulalutho oluhle. Njalo endaweni eziningi abantu abakaphumi ukuthi bayedwebadwebe emasimini. So umumo kawumhlanga.
Usalalo yini ithemba?
Ithemba kalibulali, siloke silala ithemba lokuthi izoba khona inguquko. Nxa sithi siyananzelela sithola ukuthi sokuvele izulu elilo lake lizikhukhula bathi cyclone esikhangele lokuthi lizathi liwela phezu kweAfrika kuhlangothi lweningizimu Afrika lizabe selilamandla nje amalutshwana izulu lakhona ukuthi kithi liyafika seliyizulu nje elihle eliletha amanzi. Sikhangele lokuthi mhlawumbe ngempela viki ezinye indawo zelizwe leZimbabwe zingathola izulu elivela kuChido. Asazi ukuthi kakhulu kweLamandebele ukuthi lizafika na izulu lakhona. Ngathi siyakhangela njalo kulalokho ngesikhwabathi intertropical convergence zone, izulu nje belingani liyalela phezulu kobo equator. Kodwa izanusi ziyathembisa ukuthi sesibanga ikhisimusi langaphetsheya kwayikhisimusi, kungaba le nguquko sibili ukuthi siqale ukubona izulu.
Umnumzana Mandla Nkomo yingcwethi kwezokulima.
Zimbabwe.
Singene kuhlelo lwabasakhulayo.
Yalamukela kusigaba sabatsha. Igama lami nguTabaka Ncube. Namhlanje sixoxa lo mnumzana Dominic Vundla owenhlanganiso yeChefunye Social Association abayibo abaqoqa umkhosi wabatsha okubukuza izipho kumbe amathalenta abasakhulayo.
Kamalungiselelo kanye lezinhlelo zethu uhamba kahle abazoba bekwazi ukuphatha lo mcimbi noma sithi abangenelayo kulo mcimbi esibabiza ukuthi ngama categories baqala kumnyaka engu-16 siya ku-24. So yibo abantu abazoba belindelekile ukuthi beperforme ngalelo langa. Futhi abazoba belindele baqala eminyakeni engu-16 kusiya ku-24. Futhi labantu ke abakhona manje abangabalindela noma ama-face abangawabona noma abantu abangawabona bangu-17, sihlanganisa wonke ama categories ethu ngezindawo nezindawo. Sisazoba lamanye ama talent show ngokuza kwesikhathi. Futhi siyabacela labo abacashile emakhoneni noma abathi bashiwe ithuba, ithuba libathiyanga bayaqhubeka bethintana nathi bebhalise masihlele eminye imicimbi labo sibathu.
Kuyini elikhayela lokuthi kwenzakale ngalolu suku?
Singakulindela kakhulu mhlaka 28 uMpalakazi ukuthi kuzoba kulo mcimbi omkhulu kakhulu ohlanganiswe yile nhlangano egoqela izinto zama-arts kanye lezinto zama-culture. iChefunye Social izobe ikwenza lokho endaweni yaseChefunye Primary School, lapho sizoba silindele khona abaculi abasendaweni ikakhulu emaphandleni, lababhali bezincwadi kanye lababhali bezinkondlo. Ayibo abantu abazoba betholakala kulowo mcimbi.
Inhloso ekhona lapha ngeyani? Kuyini elihlosa ukuthi likufeze ngokuqhuba uhlelo lwabantu lolo?
Inhloso yethu noma singathi isifiso sethu si-association sibone kakhulu ukuthi abasekhaya abasemaphandleni imisebenzi yabo kayibonakali noma sithi baphelelwa yithemba ngoba abafinyeleli kulezi ndawo abafisa ukuthi befinyelele kuzo. So thina njengenhlangano yamahara esikwenzayo lokhu ngothando langomusa sithi sikwenze sibayenzele nabo, sifisa ukuthi sibabonise ukuthi lokhu abakwenzayo kubalulekile futhi kunosizo futhi kuyakwazi nokutshintsha impilo. ukulondoza because sike sabheka kakhulu ukuthi izinto zamaculture and arts futhi ziyancedisa ekulwisani ekululiswaneni nemikhuhlane kakhulu le ebhebhethekayo kulamalanga ebizwa nge-HIV noma kudlamo oluqhubekayo ikakhulu ebantwaneni abasakhulayo and then nokudropa out isikolo noma-ke esingakubiza sithi ukungahlani phakathi kudala lomncane. So ngokugqugquzela izinto zama-arts and culture sibonele ukuthi bazokwazi ukuthola isikhathi sokuthi bezazi futhi bebona ukuthi yini abayithandayo yini abafisa ukuyenza. Ngokuqhuba le nhlangano sibabonisa uthando futhi sinethemba nokuthi nezinga labantu abahambela emcimbini eyingozi noma izindawo noma izinhlangano ezilitha ubungozi noma ukungahloniphani phakathini kuzazama ukuncipha noma-ke nokukhuphuka kwezinga lomkhuhlane HIV. Lokho sikutsho ngoba lapho esiyenza khona iy'nhlangano noma lapho esiyenza khona singabali ukwenza imicimbi lapho esihambela khona endaweni zasemakhaya siyabakhuthaza futhi kakhulu siphinde futhi siwafundise ngokuziphatha ikakhulu labo abasasebasho.
Uhlelo lwabatsha lolo lwamukelwa njani ngabadala bathini ngalo?
Basamukele ngezandla ezimhlophe kakhulu bayijabulela into esiyenzayo futhi-ke sithanda ukubonga labantu abafana labo Mensi Mvundla abalobi bezincwadi ongumlobi wethu omkhulu kakhulu nje osinikise isapoti noma sithi osinikeze uthando wasikhombisa ukuthi inhle kakhulu lento esiyenza njengabatsha inhle kakhulu into eyenziwe yizasetsha.
Kulabo abangafuna ukuthi basebenzisane ndawonye lani lingafuna ukuthi basebenzisane lani njani njalo bengalixhuma njani ukuthi baphuthenge kuleli hlelo kumbe ukuphathisa ngezinye indla ezeneyo?
Sicela kakhulu nje ngabantu abahola ama-organization noma ama-program noma ama-association noma abanamandla noma abanama-connections ukuthi besincedise kakhulu uma kufika endaweni zama-partnership or ama-sponsorship or ama-donations ukuze le nhlangano yethu esiyiqaleleyo njengabatha ingapheleli emoyeni noma ingagcini mhla ka-28 kodwa iqhubeke siya phambili. Inamba esitholakala kuyo 24 hours ithi 0782764206 0782764206 noma besondele endaweni ebizwa nge-Chefunye Primary School indawo esetholojo ke.
Kuhlelo lwabatsha namhlanje besixoxa lomnumzana Dominic Vundla owenhlanganiso ye-Chefunye Social Association. Asihlanganeni ngesikhathi esifanayo nyezi ezayo. Oliver Lelisayo nguTabo Kancube. Nxa lifuna ukungena kuhlelo lwabatsha lienelisa ukusithinta kunombolo ezithi +12023947156.
Sivonge uTabo Kancube ngohlelo lwabasakhulayo.
Sigcina amasiko
kwezamasiko namuhla sixoxa ngodaba lokusilela kwezulu. Endulo bekusithi kungela zulu ihosana ziphume ziyelicela enjelele. Kodwa kusasiza yini lokhu namuhla njengoba umkhathi usuguquka i-climate change? Sixoxa lengcwethi kwezamasiko umnumzana Peter Zwidekalanga Khumalo.
Yekuliqiniso ukuthi indaba ye-climate change indaba yabantu abakhangela ngeze-science. Kodwa leyo climate change yenzakala phakathi kwabantu, kuguquka komkhathi kwenzakala phakathi kwabantu. Kodwa abantu ukuthi bakuzwisise bafanele behlukanise phakathi kwalokho kuthiwa i-weather, ukuguquka komkhathi endaweni ethile ngesikhathi esithile. Kuze kuthi i-climate indlela umkhathi oguquka ngawo ngemva kwesikhathi eside iminyaka ethile kumbe ingaba ngamajumi amathathu. Ngakho kuqakathekile ukuthi sehlukanise phakathi kokuguquka komkhathi ngendawo ngendawo njalo lokuguquka komkhathi ngemva kwesikhathi eside. Lapha eZimbabwe indawo evele itshisa evele womile. Nxa ungakunanzelela kakuhle ngenxa yokuthi ikuguquka komkhathi into ekhangelana lave science ayinaze intshintshwe kangako ikuya enjelele. Kodwa ukholo lwabantu abalalo yikuthi bangaya enjelele izulu liyana. Ngakho kokubili khonokho kufanele ukuthi abantu bakuzwisise ukwehlukana kwakho lokusebenzelana lakho ndawonye kwakho i-climate change lokuhamba bayecela izulu enjelele ngoba leyo yimpilo yabantu njalo kulukholo lwabantu. Akunaze kwekele ukuthi kwenzakale kodwa akunaze kuvimbele intuthu lezi ezisuka zivalele ukuchisa zenze kube lokoma njalo kube lendlala.
Siyake sizwe njalo abanye nxa umkhathi unje izifuyo lenyamazana eziningi zifile bakhuluma ngokuthi kuyaphunywa kuyedojwa amathambo achiswe kwenzelwane.
Nxa kulokoma kungelazulu kukhangelelwe ukuthi kungaba lendlala, abantu esigabeni babekhumbule ukuthi abaphansi abaye babakhokheleyo imimoya izondile, ngakho babefanele ukuthi bahambe bayokwenza izinto ezithile ezokuchelesisa imimoya ukuze izulu line. Induna ngesigaba ngesigaba isiyaziswe izanuse ngendaba yokuthi umkhathi ukhanya ingani awuthembisi ukuthi kuzakuba lezulu. Bekhangele izinyamazana ngokuzala kwazo, ngoba nxa zingazali yabe kutshengisela ukuthi engxenye izulu kalikho. Bakhangele izihlahla ezithile babonakale lazo kazibi lamahlamvu njalo kazizali izithelo, so kutshengisela ukuthi akusoze kube lezulu. Laba abakhangela ngokomkhathi bazisa induna ukuthi hey, limukani ngoba kukhanya ingani kuzakuba lendlala. Induna ibisibiza abantu babuye enkundleni bahlangane ukuthi babonisane ukuthi umumo unzima ongakanani ngokwangaphambili, njalo abaphansi abachelesanga, indawo ingcolile ifanele ukuthi lungiswe. Ngakho baphume ijumu, akula muntu osala ngekhaya, bonke baphuma bahambe bayegangeni bedojwa amathambo, kwethulwe izidleke zabothekwane, kuchiswe izihlahla ezawiswa ngesikhathi kulezulu zitshayela izulu kuthiwa yinkosikazi, konke lokhuyana zichishwe njalo zichelwe. Babe bekhokhelwe izinyanga zesigaba ukuze indawo ihlambuluke. Lanxa belambile, nxa behlaba inyamazana khonale egangeni, idlelwa egangeni ifiphelele khonale. Kuthiwa kwebula inxoza esiNdebeleni. Ngesikhala ngambona ngani bathi babephume itenela. Ngakho into eqakathekileyo phakathi kwabantu kulukholo lwabantu ukuthi nxa abaphansi bezondile kufanele ukuthi uhlanjululwe. Ngakho ukuhlambulula lokhu ngokomuntu wonke, akula muntu osala ekhaya.
Umnumzana Peter Zwidekalanga Khumalo uyingcwethi kwezamasiko. Uhlelo vuselela umoya namuhla silomfundisi Thandeko Zintimkandla.
Zihlobo zenkosi ezithandekileyo, kuba yinhlanhla ukuba lithamsanqa elihle ukuhlangana namhlanje se siwugoqa umnyaka ka-2024 sesiya emaphethelweni awo. Sikhangele emuva lapho esivela khona, sikhangele lapho esikhona, sikhangele lapho esiya khona. Kuvuselela umoya namhlanje ke sizakhangela encwadini yokuqala kaSamuel sahluko sesikhombisa indima ishumi nambili. Samuel ukuqala isahluko ngesika 7 verse ngelika 12 kufundeka kanje. USamuel wathatha itshe walimisa phakathi kweMizpa neSheni, waqamba igama lalo ngokuthi i-Ebenezer, ethi kuze kube manje uJehova usisizike. Zihlobo zami ezithandekileyo, ngaza ke ngilandele imbali yokuthi kwakuhambe kwathinthini kuze kufike kuleli banga. Kodwa amazwi angithintayo mina yila akhulunywa nguSamuel esithi kuze kube manje uJehova usisizile. Ungayikhangela kuhle indaba le uzabona ukuthi abantwana bakwa-Israyeli babengene baphuma phakathi kwezimpi ezinzima kwiliwa lamaFilisti. Thina lathi umnyaka ka-2024 lo silwe ngamunye ngamunye lezinto eziningi esihlangane lazo, ezinye bekuyizimpi zakomoya ngaphakathi kwethu idungekile iswele ukuthula, ezinye imizimba inyama ibe buthakathaka yakugula yaswela ukudla, yaswela amanzi, yaswela izembatho, yaswela konke okumele kwenze umzimba wethu uqine. Naphakathi besihlutshwa ngokuhlupha, sihlutshwe ngabantwana, sihlutshwe ngabomndeni, sihlutshwe abomkethu, sihlutshwe yiwuhlukuluzwa izinto eziningi, siswele amanzi ikakhulu laba abahlala emadolobheni, siswele logesi abahlala emakhaya, amanzi lawa bengekho, izifuyo ziphelile. Kodwa-ke abe sesithi ke uSamuyeli sebone ubunzima bonke lokwabantu abahlangane labo, abe sesithi kodwa inyama lomphefumulo kusesendawonye, abe sesithi kuze kube manje uJehova usisizile thina esisalalile sisizwa leli lizwi. Abanye bedlule ngobunzima bempilo kunalo mnyaka esesisiyawugoqa. Wena lami nxa ulalele ngalesi sikhathi usaphilile, mbe ngeuJehova uthi Ebenezer, uthi kuze kube manje uJehova usisizile, kuze kube manje uJehova ungisizile. Ngalala ngingadlanga, ngaswela lokhu lalokhu, ngaswela imithi ezibhedlela, ngaxhwalelwa ngabantwana, ngaxhwalela ngengihlala labo, ngabona le mihlolo ngamehlo ami, ngacabanga imicabango eminingi, ngadubeka. Abanye baze bangenelwa imikhuhlane ababengelayo, lokuthiwa ngo-BP lani lani kwababamba. Kodwa namhlanje ngalolu suku kumele sithi lanxa bekunjalo, Ebenezer, uNkulunkulu sisizile saze safika lapha. Sithemba ukubana sesithe Ebenezer, siyabe sisitsho ukuthi kasisizwanga ngubani. Yebo, abantu babe bebuyile bawunika uyimputshana, bawunika amanzi, bakwenzela lokhu lalokhu, kodwa konke lokhu abantu bakwenza ngobana labo basesezamandla avela kuNkulunkulu. Ebenezer, Ebenezer, uNkulunkulu sisizile kuze kube lapha. Asimbongeni, simdumise izikhathi zonke ngoba nguye umnini mandla wonke. Salibonge lidumise igama lenkosi. Lasikhuleke. Ebenezer Jehova omhle, Ebenezer Thixo wami, usisizile kwaze kwaba lapha. Amen.
Sibonge umfundisi Thande Kusintimkandla ngohlelo vuselela umoya. Kwezemidlalo sixoxa lo Johannes Nkonzo, yena owake wahlupha emdlalweni wenguqu ekuqembu le-Highlanders. Ungcwele Dube usipha lolu daba.
UJohannes Ngotso ngomunye wabadlali abake badla ubhedu bedlalela iqembu elimela eleZimbabwe kwezenguqu elama-Warriors kanye lele-Highlanders. UNgotso wayesaziwa kakhulu ngabalandeli ngamagama abalisa elithi Signature General kanye lelithi Chisa, wafunda emzilikazi High School koBulawayo, lapho aqala ukuzilolonga ukugxilisa isiphiwo sakhe sokudlala ekuma-juniors eBhosu.
Kwakushap kakhulu and then competition yakhona it was too much. Junior police yakhona I think it was strong, kwakuright kakhulu. So ndandiqale khonapho ar uman junior under 15 and then udlala ku-first team elendazikas le-18 years.
Esephothulile waya kuqembu le-Highlanders elikhule lama-seniors. UNgotso wadlala ngobuciko obumangalisayo futhi wayesithe ngabamba ebhola enze izimanga uvungame inkundla eBarberfield sengathi yayingadilika kungabi indaba zalutho. Wathatha izicoco eziningi edlalela iqembu leli, ikakhulu ezeCasilaga Premier Soccer League kanye lalapho esengumqeqeshi.
I've got 4 championship Highlanders. I promoted 70 Rovers in 2016. I'm a head coach. I promoted to PCC, I'm assistant coach. Now I'm coach of Division 1 attached. I'm a head coach, but as I'm supported, but it did very well. I played a few Highlanders in 2002. Ngaba yisekela runapho uZimbabwe Soccer Stars of the Year ngaba ngisekela round 2002. Played the national team where the first guys ukuthi Zimbabwe qualify AFCON. The first time Zimbabwe qualify I was part of that team but unfortunately as I can't be called ngale qualifiers but ama teams won't qualify and I played all of the games.
Ungozo wadlalela amaqembu atshiyeneyo futhi useke waqeqetsha ambalwa.
Ngadlalela iLanders, ngadlalela laKundluwe Sundowns, I played part in special ngilabanda ba 16 and 17 as Kundluwe Sundowns ngakaphrona from 2002. Ngadlala waLanders ama juniors, ngadlala uRoosters ama juniors, ngadlala waLanders first team, ngadlala uBantu Rovers. I think ama team ngadlalela la kuphela la.
Ungozo leminyaka yokuzalwa ngamachumi amane lane 44 ukhala ngokuthi umdlalo wenguqu kakhulu wabancane awusafani lo wakudala. Utho okunye okubangela lokhu yikwanda kwezidakamiswa eziphazamisa abasakhulayo.
Cabanga ukuthi junior police ayisaqhathekanga kakhulu ngoba thi siyakwazi ukuthi junior police liwadlalela ama-games. Uzathola ukuthi ngcina kulama-cups akulani vile amanye ama-teams amaningi. So I think financial abantu abaningi abanamali ama-teams amaningi ayisayenzi okuright but junior police ahlele eqhathekile ngoba yikho kuqalela khona isitori sonke sabafana ukuthi bedlale njani. I think i-challenge esiyifisa these days, especially in the Zama drugs, I found a super special way of occupying.
Ungozo uthi udaba lwezidakamiswa solumenze wasungula imincintiswane wamaqembu abasakhulayo wenguqu ozadlalwa kulinyanga. Kodwa uthi kakahleli amalanga lemidlalo. Ngimele iStudio 7 obulawayo, nginqwele Dube.
Siziphethe ngodaba lokuzilibazisa. Namuhla sihamba lensizwa edabuka eKhezi ezibiza ngokuthi geza likamanyoni. Lapha iphethe idlaladelayo elitsha. Abalandeli ubathiyela wapi amazwi?
Ngicela nje isupport ubalandeli, ngicela isupport impela enkulu kakhulu ukuze ngiqhubeke ngibe izinto ezihle. Ngicela isupport impela kakhulu ubalandeli. Ngoba dadwethu nabazali bethu, futhi bese sisekele ukuthi umthetho siyenza ukuthela amandla for support.
Oh,
igeza likamanyoni lisivalela uhlelo lwethu. Ayike kwanele mthwakazi omuhle, asidibaneni kuhlelo lunye kusasa. Olivalelisayo nguntungamili Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.